Kuphumelele ngoba ungakhangela ama businesses, they listened to what uJulius Malema le EFF advised them to do, ukuthi bevale ngoba kulokutshengisela okukhulu okokuthi kuzamisa ilizwe. And kwenzakele, sibonile sibili EFF igcwele yonke indawo, and as thina esikuchoyo ukuthi EFF ayisiyo nto ye South Africa kuphela, yinto ye Africa jikelele. Kule EFF eZimbabwe, kule EFF eMalawi, le EFF eLesotho, kule EFF eSwaziland, le EFF eNamibia, kule EFF eLiberia, le EFF eMalawi, kule EFF indawo yonke nje. So hayi, silithabile kakhulu ngokuphumelela owenzekele ukujengisela eLokuzen eSouth Africa. Si very very excited.
Siyabona ukubana izikhalazo zabo ziphose zihambelane lezikhalazo zikaZulu eZimbabwe, ukusilela kwamandla kagetsi lokunye okunjalo. Ubona ungani ukutshengisela okwenziwe eSouth Africa kungenzakala yini eZimbabwe kuphumelele ngezinga elifanayo?
Ye, isituation yeZimbabwe leSouth Africa phose iyahambelana, njoba likwazi ukuthi thina EFF sibeliever kuborderless Africa. Thina ama-problems awe-Africa nje afanana indawo zonke nje jikelele Africa. Utshengisela lokho kwenzakala eSouth Africa sokungenzakala eZimbabwe, ngoba yebo ye igetsi alikho, imsebenzi ayikho, and kule problem yokuthi vele i-corruption inengi kakhulu eZimbabwe. I-corruption yinto okufuze silwe layo sibili, kube yinto okufuze ukuthi sikhangelisise. Le education, free quality education, yinto okufuze ukuthi engabe abantu bayithola for free. So kungenzakala, kodwa ama-shutdowns esesike sawabona eZimbabwe ngama-shutdowns aled ngama-political parties esithi ama-imperialist forces, ama-parties angasebenzeli iZimbabwe but asebenzela amanye amazwe, ama-parties angekho very much interested in changing impilo zabantu kodwa utshintsha impilo zabo, lokuthi bebe besenzela amanye amazwe anjabo America labo Britain, kodwa kungani bona bayenzela abantu beseZimbabwe. So nxa kuyukuthi it's a genuine conversation le government in place ukuthi abantu betshengisele, ukuze betshengise i-government ukuthi hayi, we are not happy with this. So sokungenzakala, kodwa ukwenzakala kwakhona ayisikho lokho esike sakubona eZimbabwe. Thina njenge-EFF we are very clear ukuthi nxa singakwenza khonokho, kuyabe kufuze ukuthi siyenze khonokho inotice, sibe able to get that go ahead from the police, ukuze bebekwazi ukuthi sizame kingashuwa njani ukuthi we protect impilo zabantu, we protect i-property, but at the same time we ensure ukuthi our voice ahead, ukuthi i-conversation le government izwakale.